sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZivandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland International Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi intambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela zokuthi eleZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa ileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacindi emapulazini aseGwanda, besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abele ncwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqhakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asilasizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokhela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathebenjena kabakhiyanga behlanyele into zabo abazakuya sebezezilanda kusasa esibe sidithi. Ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe umbono lemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolwethu lubonayo ukuthi abantuizizana ukuthi senzeni, bona sebefuna ukuthi yelinyoka ngapha ngakithi kukhanya ngazani thina into esibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni, njalo kuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Singakayisithi esibiza amapholisa, amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa silamabhimba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bevele besizizwile, so besikubhele sibamelile bona yibo abadinga thina sidingi bona. Singadingi inhlalakahle kazulu ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezizandla, akulanda ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe, kabafuni ukuthi indaba zokuthi akulamagetsi, akulamanzi, akulamali, akulamisebenzi sokuyinzila, akusafuni ukuthi kukhulume ngakho. Senza ngazani zonke into zirayithi, so sihlela ukumela ilungelo likazulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo sibilasekhatshana esimelile nje olwesibili ukuthi ubaba uPresident uChamisa azise uZulu abe kumbumeki.
Alesabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imihlangano.
Hayi, lokhu phela kuvele asento asontisho singazibuza ngayo. Azazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engasanelisanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngendlela. Izani seyasebenzisa indlugu khangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla leMDC asisebenzisi indlugu. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingaphi lizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla leMDC lalo akukho kunenge elikwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho kuningi esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame ilokhu isalisa. So nxa kunabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunje nje abanye abalandeli bezizonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazakhanyela ngamabhimbi. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphekela abake basincika indlebe ukuthi banambuno bani abangancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba impi ekuleli lizwe asoyimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC yithi esivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibachiye emva esilandela yinto yethu sonke. Abantwana bangasezindlini apha ngenzindlala, njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli ma sesiyathaba ukuthi nangu abantu bethu ukuthi kulala sibakhanye. So sokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla leMDC sibone ukuthi sihambe phambili. Into esiyaqala ukuthi singabuthaya kathina, kodwa kumele simekeshiwe ukuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengezizalwane. Isivele into yabantwana bethu yakusasa.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC asenelisanga ke ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oyePolat eInternational Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi ntambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare lapho kucutshongelwe ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano we-Family of Nations njengamanye amazwe ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Phukeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo we-Studio 7. Uthi unkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye lomnumzana Moyo kulolu daba. Umnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye lePolat ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxa nomnumzana Ernest Malandu isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. Umnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Sikhuluma nje kathesi mina ngisenisininga sikhuluma nje ngibophile nje ngiyakhulula ngoba okuzinkomo sokungani kuqinaqinile, kodwa-ke abantu labo bayazama abanye abaphonisayo abangalalutho ke vele bazange bayezini kulo hlelo lolukhona ukuthiwa i-credit iyancedisa. Mina ngingaluboni lapha kulesisigaba, angazi ukuthi ngincedisa njani, ngincedisa abanjani. Simasize abantu bayazama, kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ungigasopho lo.
Kodwa umumbu sungunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Lithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokho elisini?
Ngabithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. But lapho engikhona kathesi, ngisehlukaniswa ngomfula lokuthiwa ngumntu owethu. ngaphana ngale kuleshaka phakathi phakathi konapho nje kuye kuyathiza kwemali ngamani ayedelike kathesi nje kulamayezi kuphela kulazulu. So ngabe ngithi ukuthi izinto zakithi engakutho ukuthi iyalimika nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyeka kungamnika nxa uhlanyeka.
Ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu? Sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla.
Yho vele sizanzi angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulekula nje wena ovele ungakaluli. Okwesithebo lokhu vele sakhulile ngakho ngoba vele nxa ungalamafutha vele uzakhona okukukhona. Sidla khona okukukhona akulandaba mbe kulamafutha mbe kulamafutha. Kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele uyakuvele ungalapho.
Baningi abatholayo ngoba kukhanya lalabo abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba. Liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hhayi lina liyathola mbijana.
Ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi bathiwe imizi yonke baze bakhiphe ukuthi linye lisebenzayo lingaze lahola. Okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje okuthi ukuthi ngenzakala ukuthi kuba khona kweminye abanye abantu ababeqayo kumbe bephambanisika ibhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi izinto zake ziphambaniseke sakho.
Lowo ngumnumzana Ernest Malandri, isakhamuzi seMzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi nengi emaphandleni libhekane lendlala embi. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Akubizozwa emaplazini abalithi leTimber Farm eChindeni kofakazi kane leDeep Forest Community Gwanda lapho abantu abavele endaweni ezithiyeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo badubi basukunyiswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamajuma esificaminemibili lanhlanu 85 uzokuya emzini wakhe esengezani esize emkhosini wamacimbi eTimber Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu bakhe ludala ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani ngiyahlupheka ngelabani abantwana baphela ngizihlalele ngilosisi wamoka 1926 mina ngezalwa 1935 umntana wami wafa watshiya abazukulu esikolo kufuna imali khonapha ngikwanisa ukuhamba ukuyale ngiyadinga bona ababangakwazi ukukhama lami ngibakhamele bazanginika lami imvaswele bhadalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oneminyaka yokuzalwa engamajuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamapulazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi muvi siwile indlala isithwele senzile secina sithi singene emapulazini. Emapulazini bayasiqotha bazigijimisa asakwazi ukuthi siye ngaphi siphilele ngaphi. So khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina asakwazi babe basithathela amacimbi basithathele konke. So ukuthi siqonde singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla abantwana bayaphila le mpuku siyathenga. Siye sicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamathuma ezithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele mnaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi njalo uthi lo mnyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Ake khona kwathi usithi ukuma kwezulu laphana yasengana ayama kodwa ade vele khona mancane lithe nje libuyile izokathi avumbuluka sibili wona kamalanga khanyayo. Hayi akusikho thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla ngabe khona kwamacimbi lathi basiphathele impahla lathi sithenga amacimbi.
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacembi bagoqela izisebenzi kahulumende ezivalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacembi belithengiswa ngamarandi angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacembi la ngendlela yokuziphilisa bavele eBedbridge, eZishabane kanye laseMberengwa. Ukuvulwa kwezikolo sekutshaneni labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya Westezi uthi njengabazali babhekane loduko lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asila mali. Ibhuku elilodwa i-counter book liyenza $38 lilodwa. Konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shua ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Konapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Konapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphi siya ngaphi.
Ngaphandle kwendingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho kudala ukuthi bengayo esikolo, kuthi amantombazana wona abhekane lodubo oluphindwe kabili, kuthi unkosazana Pamela Ncube owesidezi.
Sikunzima lo nyaka, abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniform ayadura. Sinavele ukuthi lo dubo oluningi, ikakhulu indlala, ami nginje ngikhuluma nginje ngilambile. Wathi mo umntwana nihambe edleni. Futhi sikhulumela abantu njengabantu abangamankazana. Ama-pads, iphakethe eli-1 li-$20. Bahambe bethina abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kuminyaka edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Alfred Ncube.
Eseselithiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 okwesikhatshana.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Sixoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo.
Ya, ungasitshela mama ngendaba zenhlanganiso ezijeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani? Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba
njani? Kithi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha, sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi, ngoba abantu bengafika lapha, bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, ngoba even lokuthengisana lokwenzana kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga, bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Ayeya, le into yeke yaduma kudala sibili, especially lapho abantu basafika. Ye, babantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi, abantu abaningi abanye bathiwa thina khuluma ngamaZimbabweans, bathi veli ukuthi uhlanganisa amaZimbabweans anye bakuthi ukuthi amaZimbabweans amaZimbabweans asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu, kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane. Ngoba abanye abantu ukuthembana la maZimbabweans abakukwanisi, ngoba Yebo, sasifika lapha abantu abaningi befonela iziphathamandla ukuthi ah lo ngubani simbonile lapha kala maphepha bebantu bese bethengisa.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangkhona. Kuyenzakala yini kumbe kucabangelana?
Kuyenzakala. But esikuthi uthi abantu bethembeke, abantu into lezi ziyenzakala, abantu abaningi abanye bababitshela kuziningi kwezinhlangano. Abantu bakhuluma into engxenye abantu babechayela imali eziningi. Then umuntu owabe elemali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu, bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabomakhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo ubhahile na?
Oyi, kulokhu vele into eyenzakalayo sibi, ngoba ngiyazo abanye babethengele izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Le into eyenzakalayo ungathumeza imali ekhaya abantu bebethathi imfanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenzayo lokhu, thumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lakho abantu basebenza nzima, ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England. Uyawufana ukuthi ukhuthumeza indlu ngoba kuyaqanda, abantu basebenza gadalala. Bethi zangithi ngincedise ekhaya kumbe ngithi ngizikhuphukise ukuthi mhlana, ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe, ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya. But ungakwazi ukuthi ngabe bakuhle imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli, ngithemba liphilile. Ngingalala ngiyabonga.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilidane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa noNkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abafundisi besifazane yibo kakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu, ngoba sibona ukuthi vela abanisi bangabafazi khonokhu lokuye ukwethisela abantu abangabafazi bayathisela amasinyane besabe njalo, futhi khonokuthi ngabibe bagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphendule ngapha kumbe edorobheni siyemolini. Imabhasi akhwelile kakhulu, umbalisi ngeke azakwanisa ukuthi ziki ngazika ikhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini for amaziki amabili azinaye ehole. Ngapha kumele athenge ukudla, ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu, kokuqina sokuthi imuli eziningi zazibona sezipindlika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khona ngapha ezikolo zemaphandleni?
Babala isikhathi sokubuya, kwezinye isikhathi ababuyi. Abantwana labantu abathwele nzima, abanye bathume vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise kawani esesiba nenhloni yokuthotha iviki yonke enjani, engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho, ngoba kalazo mfanelo zokusebenzi. Inhlanganiso lezana ziyabuya ziphinde zidonete kawani bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokomu wane abalakho okubancedisayo, ngoba khathesi intengo yamaphisi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalezikolo kumbe liphansi kwelabafana?
Inani lamankazana lokho lisehla mbijana. Abanye babakuyehlisa yokuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle, basela imali zesikolo bekune ngokuthela izinto, abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuya kwenza yabona kulala abana bakhorokoza yabama ligamena zibakona yini wayengele tsheleni abantwana siyakwenza nabo sesenasindisese engaqedi lasesikolo
bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo
ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary nokhanye ezikoleni zesecondary akula kwakuwukuthi emekhaya ke bekungela kudla umntwana nalana uzabuye elambile tsheni elambile abuyele futhiekhaya kunjalo nje abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende zezofinyelela esikolo evele engadlanga zokufunda kuqoka ngasaphumekeli
manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo
ngokungokunjeba ngoba umkhokheli we-finance umthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-civil service solathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngoba kodwa ithemba seliphansi sikuthi bengase lingisele
manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima
kuyafuna sekusila nzima ngoba khesesibona ukuthi kwezinye izikolo ezikolweni kakhulu ezisemadorobheni abazalibo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons kodwa thina sesikhala lala basebemaphandleni abala abazali abangakwenelisiyo khonokhu bazakwenza njani siyabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantwana abanye basezele kukwani abala abazali bazele kwanisa ukubhadala imali lezi ezama-extra lessons ezibhadala ngama-US bazayenza njani ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi ngesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaxotshwa kodwa sikwazi ukuthi bahlezi ziyabafundisi ngoba bakhale bethi imali encane abanye balaziyenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sukoluhle Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe sixoxelayo esenyathi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Sake yomculo ka Master KG lo nonqebo esithi Jerusalem ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iComittee yePolat
e-International Re-Engagement ithi isizasebenzelana ndawonye nomphathintambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eleZimbabwe liba nobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.